Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazi omuhle, siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhla ngolwesithathu mhlazingamajumi amabili lane uNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa ngokuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kwenzima ngoba abantu abasemakhaya sejeksi bashiselana bona umumbu bethengiselana betshintshana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe sicabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-Aldani yikuthi banaba amadoda asigcinele idolobho lawo, kube ne-dialogue nabo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethi yakho kumbe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan Makhani osiza abantu abaswelayo, lo mnumzana Clever Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi yi-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tendayibhidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu ligqwetha le-GMB kanye lelehulumende. Izakhamizi esixoxelazo ezigoqela umnumzana Limukani Juma ohlala eKhezi zithi benze kahle ababili laba.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kwenzima ngoba abantu abasemakhaya sejele ukuthi bathengiselana bona umumbu, bethengiselana betshintshana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu onganye 1 ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyisa e-GMB, so njengoba ama-fuel ekhwelile, ama-prices ekhwelile, so imali yakho vele iphele kuyayini imota egcina ngasathola ngahle.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sibini?
Ya, nakusekela bafunele ithengiselana nje akho ngikhona kufunza ngale.
Ngicela ufake isizathu khonapho.
Ungakuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina kasenginika umumbu and anginike inkomo kele ku-right ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami wese-GMB siyathiwa imali RTGS ezaphuza ukungena kwisitithani siyangena izinto esezikhwelile ayiselavalu.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu imbhubhulo kunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Xa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kwintengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibile abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sifike emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala ukuthi uphele umumbu wakho ngemota sobuthatha ngosusa ithimbeka ususa eKhezi sekuyothengisa itsholojo yikho lapho natsho ukuthi uzonambukisa, kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kohapha eduze khonapho hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Juma, isakhamuzi seKhezi, sixoxela esemzini wakhe. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizimusi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo abantu abathiyenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduze ebantwini bona laba abasebenza ukuthintsha imali emgwaqweni. Kodwa sithenga vele kusevalweni, yakutshaya luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile, kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iVisa card njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le Visa card bakutshela ukuthi bayenza ama-deposits kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo Visa card vele alisizi ukuthi alisebenzi zitho vele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angkhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenge ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe kucabangile, kuyabe kungelangenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angkhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulomuntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthengeke emkambo nalowo usiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya order e-South Africa, irand ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyewoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngiwuthengise ucalculator kurate yena leyani othenge ngayo last time, ngoba uzathi usuyaceda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe sithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyibuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ungathi kumbe uthengisa kumbe ngerandi, kumele uthengise la ucathile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku babopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. So kumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucathile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina lalelelo pholisi elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo kuze liyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhoti ngoba umthetho kahulumente awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani ilosi babaduze ikhono kuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyamukele uyivume.
So kulobu nzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobu nzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele iyimali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ilenye i-rate, kusasa ivuka ilenye i-rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonokho ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima kabadeli.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekoBulawayo. Sixoxe laye esedolobheni lelo. Sesibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Christopher Dube, umabhalani wedolobho lakoBulawayo, usehambise emthethwanidaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kaMeya uMnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni okwamanje sebuyele emsebenzini. Lokho kwethulwe liphephandaba leChronicle. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo lababalisi abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ngokuhlupha ababalisi. Yebo, manje ke suka isikhathi senu ngothi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela. Xa ufuna usidumezela umlayezelo, sidumezela kunombolo ethi 012024650318. Leyo phela iWhatsApp inombolo.
Ngiyakubuliza msakazi omuhle. Igama lami uThandazane Mgcini Khaya. Msakazi, ngilokudana ngendlela ikhansili yakoBulawayo okwenzakala izinto ngayo, indlela ehanjiswa ngayo. Besicela abantu bokuza labo beke besitshayise ngomoya bakithi. Ikhansili yakoBulawayo ibiyikhansili ehanjiswa kuhle, eqhuba umsebenzi wayo kakuhle out of amakhansili wonke elizweni. Ikhansili yakoBulawayo ngakhali Bulawayo, it was the best cleanest council town emvale eminyakeni edludlileyo. Kodwa lokho kubuya kukhansila laba bokuza laba, hhayi hhayi hhayi, besilabo silaba khansila oparira mpofu labana, kodwa ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha. Besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basitshayise ngomoya, basivulele isikhala, abasivuya bajoni besibangela umsindo sibili. Nanku sebuya le corruption lokhu lalokhu, into eziningi ezijini, hhayi ngabaphumi bahambe umsakazi. Sesidiniwe ngabo khansila laba, sesidinwe abantu bokuza lapha, abake besixolele. Khathesi kuvulwa amashophu, nangu Pick and Pay uyavula, usehle wagijima wabuya labantu bakhe. Njalo into eyenza khona ukuthi bebuye labantu babo, fica ukuthi umuntu ongumaneja uvela khona le maswingi, uvela khona le kozimba, ahle gijime ethatha abantu bakhe, westet aqatsha abantu abaseduze khonapho. I-local is liquor. Kodwa bona bagijime besatatata bavela katshana, hhayi sesidiniwe abantu laba kithi, sesidiniwe.
Mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo, ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-Amerika isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona, ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu, ibuyisela izwe lakithi emuva. Akula lapho esiya khona, uzofike lesi sikhathi wonke umuntu nje impilo imile, akukho lapho esiya phambi, akusakhanyi lapho esuka khona nalapho esiya khona. Sesibuyele back ku-2008 lapho ebesikhona, akusekho yompilo eyaphambili. Ngabe uyabuyisela le mali ebe ikhona, kusebenze ngendlela efanayo. Ma behlulekile abashiye.
Linjani balaleli nabasakazi? Hhayi, thina siyaphila mbijana nje, njengoba vela hhayi into zakhona zinje. Imbono mina, umbono number one bakithi, bengazi ukuthi abantu bezanupf mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lo chamisa bakithi belungisisa izinto. Ngoba izinto ziphakathi kwabo boyi-2 kwebo MTC lo eza, bangabambana izinto zonke ziyabarayithi. Ukuthi abakubone yini, nxa bengakuboni lokho vele ilizwe wakhe belikwanise, ngoba into esegcekeni. Number 2 bakithi, besicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini, njengalokhu okokumisa idola. Idola yinkalakatha yento elizweni, ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiya phandle kwamazwe. So lokho sokugcina kukhulunywa ngulo abe-econet, liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle, kuyatshengisa ukuthi laya angastak angama. So libona ukuthi ilizwe liyabelisiwa njani, liyabelisiwa kakhulu. Indlu icitshwa iqalisa ukulayita, ingaveli layithi ubonise layithe yonke, iyabe ingasacitsheki. Izihlobo zami bakithi, bantu linelisibusayo, alike like lilalela abantu, lingaphongukhangela okwenu ukuphela izikhwama. Imali kayibe khona amayusa, lina liholani khona ngapho, lilani lihola amabhondi nalawo. Kuleyani iminyaka sahola siyaqamela amabheras cheki zanupiyevu lakathesi futhi sesifuna selifuna sicine siqamela zeneso zingayehluleka lizatshintsha futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zukandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kubulawayo lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Kambalami. UKambalami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento ezinengayo zenza ngendlela engayisiyo njalo wayecabangela ukuthi nguye owenza ukuthi amanzi angaphathwa ngemfanelo kubulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kubulawayo bafika ke bahlanganana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imbuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okukatownclab ukuthi isizathu kwakuyini kwakubangwani nokuthi ngokubona kwethu into leyi isayiphatha ngokusemthethweni yini. Base bethi begade ngathi ngolwesihlanu babuza imibuzo singade nama-directors abakhokheli bezingatsha ezijeneyo ezikhansili. Sizakhumbula ukuthi kuyo waba ngathi kwamanye amacala ade sisetheswe i-town clerk ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona ngoyezazakhiwo ngathi public works. So wathi ngifuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanga o-town clerk. Basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba naleyo yokususpenda kwa-town clerk kumbe asingathi babe buya bezama ukukhipha u-town clerk e-ofisini ngodlakela. So umsebenzi bagqibe ngomvulo sebebuyelile eHarare bathembisa ukuthi kusafika ulwesihlanu lolu amalanga amabili alandelayo babe sebeqibile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli abanye babo babe ngamakhansela balalokhu-ke okubizwa ngokuthiwa i-Alderman's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo uthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumeleneyo yikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela ama-facts obesitshela wona ukuthi hhayi okuyinto lokhu yena kwahamba so kuhamba so. Yikho esikuvumeleneyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-final from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. I-feeling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaba amadoda asigcinela idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethi yakho konke but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganele sonke sibonisane ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili nothi kufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi mina bahlali bakobulawayo njengama-aldermen njengabantu esike salirani idorobho kasibekanga induku phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngaphi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo kakhona lamunye phakathi kwethu olwa lakho kumbe obona ingathi kuhamba njani. sicela ukuthi abantu nqabe sebenza idoroko labo kulawayo bonke imanagement nama councillors bazibone besebenza beyithini.
Bukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakobulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzwileyo okwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho sabe silokhu sixoxa ngodaba lolu.
Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho sabe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale kobulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe uhulumende kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar al-Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Kukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokule sikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu, kodwa amalunga amademokrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademokrats. UTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrasi kukhanya ngani lisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inkethabetshabi, sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe.
Angithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulu daba olungamsiza ku-election campaign yakhe, ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-26 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobeni khonokho?
Mina ngilama-doubts ami, ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive, right? Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But uTrump, I think, yena akalayo enye i-choice ngaphandle kokuthi agijimise yona leyo strategy, because uyayazi ukuthi yamonisa last time.
Yes, yabona ama-democrats lawo segijimela khonoko ukuthi akhulume ngakho kulokuthi bekhulume ngalokhu benza banqoba kukhetho umnyaka ophelileyo, kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe nqa khonokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-democrats this time around bazodliwa, ngoba I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings ku-Trump khona manje, even though ezamile ukuphika kancane, still ulokhu ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump in the vele abafuni abazimiselanga ukuthi bamvote.
Ngesikhathi lesena sadlulayo abantu bethuka bebona enqoba, kamba kasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota, ngoba babezitsheli abama-Democrat, ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-Democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkomponi mina ngakhulele enkompo, ngeke ngikhohlwe lapho ngivela khona. Umuntu umuntu ngabantu esizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa kobulawayo, ngakhulela kobulawayo. Ngiwumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisesemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi, kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist.
Oh,
le ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi the spirit of ubuntu idlalade lami lakuqala engalikhipha ngo-2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguvusa mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu baningi abantu abayenza umculo emhlabeni ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesindebele ngilondoloze okwakithi ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizabe yinhlekisa kwezinye izizwe
Amasiko akho akachele ilizwe lakho litachele
umuntu ongazi lapha avela khona kunzima kuba azi lapha akhona
abantu bakini bakachele
ma ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohle lapho vela khona lanxa usuphumelele lanxa usulenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona kakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungela abanye abantu
Luzo njani-ke umculo kavusamkhaya uvusamkhaya-ke uyajasibela okuzwayo sibone ukuthi abanye abantu bathini uCharles Maphosa uthi salibonana emsakazweni ngilalele ngise-South Africa eCosmos City uzobuya-ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani ngiyaphila-ke Mfoka Mzila uzobuya njalo uTiman Moyo uthi ye ngiyaphila mna Dube ngapha ngisengilanda eBhilitane phela siyabonga kakhulu ukuthi liyangena khonapha Khumbu Khumbu Dlamini uthi livuka njani ngiyaphila kakhulu mfowethu lo Emmanuel Sikauke uthi ngikhona khonapha esitikini ye kunjalo singake hlukani othi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emdodondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe abathenga bethengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okutshiyeneyo siqhuba lapha-ke uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngukip stube